Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransberry ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlanganele ingcitshi zempilakahle ukuze zisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakubulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
And when they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njalo beyekhaya, ngoba lo mkhuhlane olula ungazihlola uyekhaya ukuze usizo lefulu esesebabili lakho kade lingeke uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsa ayithaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngathi ngizibonile vele ukuthi engijilwa kungaselalutho, kungaselatheni, but through ama-doctors bangincedisa sibeke ngakho u-accepta, even imuli yangikhaya ngizaphi u-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu angumama, abantu angubaba, abantwana ngenhlamba encane, because i-cancer is not a death sentence. Baningi mina ngiyaphila, bakhona abanye abaphilayo.
Emhlanganweni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uzulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya, kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki, ngoba imvukuzane yevele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.